sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Alinga livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo omhlazi ku 8 zibandlela 2024 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kusungulwa umkhankaso okhetho lwe by election kusigaba sephelandaba chabalala liqhuku le CCC elithi unkosazana Mo Blessing Chuma nguye ozamela lesisigaba hachi umnumzana Gift Ostalos Siziva.
Hayi ubaba uStolosi elijahe liqeqetshileyo njalo elifundileyo elihlakaniphileyo lonke liyalazi bekumele abakwazi kumbe kufanele abekwazi futhi nxa ibandla lithe kakame lizamdeploya kwezinye indawo laye alalele khonoko.
Ukukhuphuka kwentengo yokudla sokufika kuzinga eliphezulu kulandela ukufakwa kwemithelo yeVAT.
Impilo yabantu izaba nzima ngenxa yokuthi ngaphandle kwamatheksi lesiwakhangeleyo njalo esikhuluma ngawo kuvele lonyaka kukhanya ukuthi kuzaba lendlala. Siyakwazi ukuthi nxa kusiba lendlala intengo yezinto eziningi iyakhwela.
Kodwa emabhanga udubo lokusilela kwemali lubikwa solunganeno.
Imali yebo kuyalayinwa but hayi sokungconyana abantu sebethola imali lula. I think indlela eyenziwayo ukuthi sokulendawo eziningi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Kusungulwa umkhankaso okhetho lwe by election esigabeni sephelandaba chabalala liqhuku le CCC elithi unkosazana Mo Blessing Chuma nguye ozamela lesisigaba hachi umnumzana Gift Ostalos Siziba. Umkhankaso lo usungulwe ngomgqibelo kobulawayo. Usiziba lo Chuma benelisa ukufaka amabizo abo emthethwandaba wokhetho owe nomination court nyakenye kukhetho olukhangelelwe ukwenziwa mhla ziku 3 kunyanga ezayo. Usiziba wahambisa amaphepha akhe emele ibandla le CCC lanxa kulesinqumo somthethwandaba we High Court esithi abaxotshwa edalela eParliamente kumbe Senate la ku Council ngamabandla abo akumelanga bancintise njalo bemele ibandla abaxotshwa bekulo. Abazi ngokwenzakalayo bathi usiziba ukhangelelwe ukuhanjiswa emthethwandaba kuyona le iviki ukuthi angancintisi kulolu khetho lwe by election. Imizamo yokukhuluma lo siziba yehlule ngoba ubengaphenduli ucingo lwakhe kodwa senelise ukuxoxa lomunye wabasebenza lomnumzana Chabangu umnumzana Albert Mhlanga laye obekhona emkhosini wokusungula lomkhankaso.
Ngiyabonga baba Gande, ngikubingelela ngomnyaka omutsha. Isithi hayi thina siwungene kuhle umnyaka omutsha. Siwungene nje siqalisa umsebenzi omkhulu wokukhokhela abantu njalo silungiselela ukuthi ilizwe leZimbabwe silibisele kubanikazi silithathe kumbuso lo okhona. Ukhankaso siluqalisile izolo senza ilaunch yethu yabanhle kakhulu abantu babuye ngesikhathi esavumelana ngaso saqalisa ngamathini kwaba yiyelo ishopping center yonke kwaba lokujabula okukhulu. Sonke siyibukhokheli phose obuhlanganisa ibulawayo besikhona. Bekulami uAlbert Mhlanga, kube khona ubaba uCacaphulu onguye uloya wethu, kube khona ubaba uChabangu onguye usecretary general, kube lo sisombuso onguye osidinela ingcebo onguye interim treasurer general wethu, kube njalo lobaba uColette Ndlovu onguye osiqoqela inhlelo lezi abanye nje ama councillors lama MP empopoma ubekhona uCharlie Umoyo lo MP lo unyathi laye olobhengula ubekhona lamanye ama councillors aguqela umama osikhuleleke Umoyo onguye osikhangelela inhlelo zabo mama, kube khona njalo uNomvula obe ngu MP wethu lapha kobulawayo, kube khona njalo uLwazi obe ngu MP eMadebeleni North lamanye nje ama MP asuka eMaswingo labanye abasuka eMadebeleni North. Hayi bekungumsebenzi omkhulu kakhulu bekungumsebenzi omkhulu esiqalise kobulawayo ngoba kulapho thina esikhona yes amalontshi laye azaba khona egweru abe khona la kwezinye indawo lapho esilama candidates aya ngena mhla ka 3 lapho nje sizimisele ukwathatha phose wonke back ama constituents la asa okwenziwa khona ama recall
manje njengoba leso sigaba besi lo nomzana Gift Ostalo sesiziba nangu seli senza lisungula umkhankaso omunye okamo blessing ongayiso oka siziba kuhamba njani ungasitshela ukuthi kuhamba njani khona kuzaba lababili na abazancintisana bengabe bandla
hayi ngiyawuzwa umbuzo wakho ukuthi bazabe bebabili bantu bakobulawayo Zimbabwe omuhle bambani amazwi ngesishona ukuthi wayebatha imazwi into ezabe khona mhla ka 3 February kuzabe kule candidate yezano le candidate 1 SCC ekuthiwa ngumo blessing hayi ubaba uStolosi lijahe liqeqetshileyo njalo elifundileyo elihlakaniphileyo lonke liyalazi bekumele abakwazi kumbe kufanele abekwazi ukuthi nxa ibandla lithe kakame lizamdeploya kwezinye indawo laye alalele khonoko so hayi uyakwazi ukuthi mhla ka 3 kubalot box uyabe ngekho yinto njengayiphumputiyo yelo khona bekukuxoxoza nje umfula uziwa abanye bawuxoxoza ngogodo kodwa kwesinye isikhathi uyathi ukhoxoza ngogodo kuhamba ugodo kuphinde kuhambe lawe yikho kuzayenzakala mhla ka 3 ngiyabonga baba Gandhi
lathi siyabonga lokhe ngumnumzana Albert Mhlanga ongomunye wabasebenza lo mnumzana Sengezo Chabangu ozithi nguye unobhala jikelele webandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo ukukhuphuka kwentengo yokudla lenye impahla ezitolo sokufika kuzinga eliphezulu kulandela ukufakwa komthelo yeVAT umphathi ntambo wezemali umnomzana Mthuli Ncube wazisa nyakenye esethula uluhlu lwendleko zikahulumende ibudget ukuthi kuza kwethulwa imithelo yeVAT kuntengo ezijeneyo ngalokho intengo yenyama amafutha ezimota isinkwa lembadalo yentuba zomgwaqo ama toll gates isikhwelile kukhangelelwe ukuthi enye impahla yokudla lakho okunye layo kuza kuba lentengo ethexaxa kunsukwana ezilandelayo sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube
kulandela ukwethulwa koluhlu lokusetshenziswa kwezimali ngomnyaka 2024 esingathi national budget kukhangelelwe njalo kuyenzakala yikho kwenzakalayo ukuthi impahla eziningi zizakhwela kulandela ama tax lawa yiwa bekwayo aza kwenza ukuthi inyama lokunye okudliwayo kukhwele kubangelwa kuyini khona ukukhwela ikuthi imithelo eminingi leyafakwayo icine ifuqelwa kumuntu onguyo thengayo esingathi consumer uzafica ukuthi ama toll gates akhwelile nge 100 more than 100% ifuel ikhwelile lezinye izinto nje zikhwelile ngenxa yama tax ona lawo so kungavele kukhwele izinto zonezo i charge yona leyo ifuqele umuntwini onguyo zathenga kugcineni kuyona leyo ketani yokuthenga bese ngathi i value chain so yikho kokwenzakala izinkwa isinkwa siyakhwela inyama iyakhwela ama drinks azakhwela ngoba siyakwazi ukuthi kwathiwa kuzaba le 0.2% for every gram yechukele khona ku drink so nqa kuyikuthi Coca-Cola bese iyithenga nge $2 lapha nje sebenza umzekeliso sokusiya ngokuthi lechukele linganani ukuthi kuza calculatewa ke la ikhwele ngenxa yokuthi i tax le iyabe sithe yafakwa kulokho ukudla okuthe umuntu wakuthenga
manje baphila njani abantu lezinsuku khona sokudula kangaka into ezifana lenyama lesinkwa nqa zingakhwezwa baphila njani abantu
impilo yabantu izabanzima ngenxa yokuthi ngaphandle kwama tax lesiwakhangeleyo njalo siwakhulu esikhuluma ngawo kuvele lonyaka kukhanya ukuthi kuzaba lendlala siyakwazi ukuthi nxa kusiba lendlala intengo yezinto eziningi iyakhwela so ke ngase sihlanganisa uhlupho oluzalethwa ngama tax la asethe abakhona lendlala lesiyikhangeleyo njengoba umkhathi uwome kangaka kuthi ukuthi ke impilo yabantu izabanzima kakhulu osokuzabangela ukuthi inengi lilale lingadlanga inengi lichone lingadlanga kugcine sokubanga bangela ukuthi abanye bagcine sezizinto ezingaqondanga ukuze baziphilise. Ludubo olukhulu kakhulu kulo mnyaka 2024 esikhangelane lawo. Udubo olulunenga kakhulu lubangelwa ke iyo ibudget ethe yethulwa eza kwenza ukuthi izinto zikhwele kakhulu, izinto abantu abaningi bangenelisa ukuthi bazithenge singathi ngama basic goods okuyikho okufunakalayo nsuku zonke, ukubalisela osinkwa, ukubalisela impuphu lokunye nje, ngoba imithelo yonke leyana isuka iyehlele emuntwini onguye othengayo, isifakwe yakhweza intengo yezinto okumele umuntu azithenge. Udubo lukhulu kakhulu eZimbabwe, sifisa ukuthi ngabe kuthiwa izinhlanganiso ezincedisa ngokudla ziyangenela masinyane ziphathise ukuze abantu bangabulawa indlala, njengoba ke lo mkhathi ukhwame kangaka.
Lo ke ngomnomzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi eyebulawa Progressive Residents Association. Kolunye udaba olufanayo, emabhanga udubo lokusilela kwemali lobikwaso lunganeno. Indwendwe ezazi siyandise ukuba khona zibikwa sezingasekho lanxa kwamanye amabhanga, ikakhulu ekupheleni kwenyanga kuba lendwendwe, kodwa azifani lezensuku ezedluleyo. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-Consumer Council of Zimbabwe, umnumzana Comfort Mujekeza, ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Imali yebo kuyalayinwa, but hayi sokungconyana, abantu sebethola imali lula. Indlela eyenziwayo ukuthi sokunendawo eziningi ukuthi abantu bayakwanisa ukuzuza imali zabo. Abantu baya kumabhenki, abantu baya kumomkhuru, abantu baya kuma-mobile money transfers like abo Ecosure nabo One Money. Indlela zokuthi abantu bathathe imali zabo seziningi, khonokho nako sokwa-reduce i-pressure kumabhanga. Ama-queue asakhona but not as long as they used to be ngesikhathi besiyana sayizolo.
Sizwa ukuthi bakhona abanye osomabhizimusi abangemukeli idola leZimbabwe, amabhondi lokunye kunjalo, befuna bona i-US dollar kumbe i-rand, ikakhulu konapho kobulawayo. Kuliqiniso into?
Iqiniso, iqiniso. Bakhona abanye bangafuni imali yalapho. Into sesihlangamezalazo is that abanye abafuni imali yalapha total yonke, ukuthi bathi imali yalapha siyifuni. Abanye labo bayakhetha ama-products ukuthi ungangena ku-shop yakhe engakwanisa ukuthi ithukela sifuna i-user only. Amanye ama-products you can do this. So kutshele kubathi ukuthi imali yalapha ibe ndawo abantu bayeyala khona, liqiniso. Kulabanye bangayifuni.
Kodwa kona kuliqiniso njalo ukuthi kwezinye izigaba zelizwe bayemukela imali yeZimbabwe kula kobulawayo?
Ezinye indawo yebo, but ungase sikhuluma ngama-products, I think kuyafana na-cross country. Kulamanye ama-products like kule sikhathi esidlulileyo, zanika umzekeliso wethukela ye-brown, abantu bazeyala from i-manufacturer i-unit, bazeyala ukuthatha imali yalapha. Then labana abavumayo ukuthatha imali yalapha eZimbabwe, i-rate abayisebenzisayo yona ngokwayo yomiza kocha abantu bazi bachule bedinga imali yaphandle. Khathesi i-official rate yethu, i-auction rate, it's around 640. But wazafika enye indawo bathi imali yonke siyayivuma, bakutshele i-rate ye-1200, bakutshele i-rate ye-1000. Khonoko kwakwenza ukuthi lawo bona ukuthi laba izinqabe vuma, but ama-condition akhona niwaza kucotha kuzezidingela imali yaphandle.
Umnumzana Comfort Mujekeza, isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-Consumer Council of Zimbabwe. Okwamanje ke sizwe ezisemaphephandabeni achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umphathintambo wezamafekitali unkosikazi Sithembiso Nyoni usethembise isizwe ukuthi umumbu okhona eziphaleni wenela kuze kuyefika ihlobo lomnyaka ozayo. UNyoni wazise njalo ukuthi uhulumende ukhulumisana labamafekitali ukuthi bengakhwezi mahlayana intengo yokudla lenye impahla. iphephandaba leSunday News lilodaba lokuthi isigaba seMathebeleland sesilahlekelwe zinkomo ezedlula inkulungwane eziyisithupha lengxenye 6500 ngenxa yendlala. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono yenu elisithumele nge-WhatsApp.
Siyabingelela emsakazweni, siyabonga. Lusizi olukhona kumaZimbabweni eBhayibhisi yamanje bezingelwa ngama-political party onke, kusale nje la eSouth Africa EFF kuphela kuze kuhambe lama-operation dudula ama-Afrika bavimbe amaZimbabweni wonke ukuthi angangeni. So umbuzo wami sekutheni abantu bezano yibona abaphethe lelo lizwe lelo balubona usizi abalukhanda kubantu ukuthi i-passport bayikhuphule yaba ku-200 ngapha abantu bengasebenzi beyidinga leyo passport. Ngisho labasekhaya abasebenzi basebenza ukuvuka venda bephila ngayo leyo passport kodwa ikhulumeni kamnanga kwakho enelisile ukuyikhuphula leyo passport ukuthi ayilali unembeza kubantu. So umbuzo wami sekutheni bonke abakhulumela izano abafana labo Belief Gawule labo Malathi Nkomo abathi imisebenzi ikhona baya kubona yini usizi abasikhandela lona esesifuna ukuthi labo ngelinye ilanga bavume iqiniso ukuthi siyavuma sehlulekile singabantu bezano. Uma bengakuvumi lokho baza kuvuma nini abantu bebabona behlupheka imihla namalanga besehla senyuko bedliwa zingwe bebancitshezwe bancishe ngisho lepassport ukuthi abantu beZimbabwe abantu bezano banenhliziyo embi engakanani abantwini beZimbabwe. Ngilethemba ukuthi bonke abantu ade bengakaboni ezano bazobona manje. Siyabonga.
Studio 7 linjani lonke basakazi bethu, nginelisethulela izindaba ezinhle, indaba ezimnandi lisasa ngomumo weZimbabwe. Thanda lokubingelela abasekeli abalalela Studio 7 bentanda ukuphendula leli jahaleli abathi Joseph Shumaka tu Joseph uhlala ngaphi kwelizwe kanti uhlala ngaphi kwelizwe kuhambela umuntu unxa eza ukuthi khona eZimbabwe kuraiti ekwathinithini uncuba ukhuluma amanga yena iqiniso asiyela lana kuyini angapho simbhukuzela thina abo zama ukuthi asihloniphe lo muntu lo siyamhlonipha kakhulu. UJobe Sikakathi esi usejele ubolela phakathi wabothelwani ungazwa sithe ukuthi wephula izinqumo zani nabo simbhukuzela thina.
Studio 7 cela lisikhuzele uJoseph Chuma lo ongumuntu omdala okhuluma ngokuthi unenkampani yiphi inkampani abanayo ngaphandle kokuthi bebelokhu bebulala umnotho welizwe siyaphambile bethi bona barezimali zabo yiziphi izimali zabo abanazo ngaphandle kokugebengu babona benza abantu abazama ukuthi besihloniphe. Studio 7 sizwe seZimbabwe sidubekile sikwamanye amazwe manje ngenxa yokuhlupheka elizweni lethu sithi siyabheka labantu manje ma ungabheka abantu babisele emuva emfuleni lapha ngezizalwane zeSouth Africa sithwele nzima phila nzima ngana silala izwe lethu kodwa izwe lethu likhona cela abantu abezama ukuhlonipha abantu ezani bedle kuhle imali ezani bengafuna ukusiphambanela emakhanda babantu abadala abalenwele ezimhlophe akube sihloniphe kwelinye la.
Studio 7 siyacela cela nisincedise impela indawo zesikole ezikhathele ischool fees ezikhuphuka njalo nje ngale price yale sikole ungathi uyazenzela nomuntu. Siyacela uma ngabe kukhona lapho singabhalela khona esize sibhalele khona sikwazi simtshintshe Sharon saphumele bamini naye ngoba asikwazi abantu bethu befunda usuka le emashonale sizokudisturb abantwana esikoleni lani abantwana bafunde ngenxa yakhe.
Salibonani ku-Studio 7 nabalaleli baka-Studio 7 ngabe linjani bantu bakithi. Kukhona into engingayizwa kahle ke mina la ngale ukholo ngabantu basekhaya kwenzakalani uhulumeni udinga kumele izikolo zisuke emakhaya emareserve ziye ku-$5 ema-town ziye ku-$20 but already vele emakhaya sezigijima labo $30, $28 leyo yimali efakwe ngubani ke lezi njengoba kusezikolo zikahulumeni ngaleso sikhathi kanti waye kudlalwa ngabantu kuthiwa imali engaka but mawuthi uyafika khona uthole ngayisiyo leyo mali mayethi ema-reserve izikolo kumele zibe ngama-$5 manje sigijima labo $20 ezikolo zasekhaya. So lapha onamanga ngoba uhulumeni laba amanye bayazenzela bayazi-edela izimali ezikolweni angisaku-understand-ke khona lo kanti waye kudlalwa ngabantu basezimbabwe sokulela ilizwe kudlalwa ngabantu kuphela into esegcekeni kuthiwa ama-passport ngama-$150 but abathatha ngabo $190 ayi kwantu bezanu-PF laba ayikhona bazokugembula ebantwini straight okomona kuphi igovernment izothatha imali ebantwini ngale ndlela eyiphatha ngakhona
Studio 7 injani basakazi be-studio 7 hayi siyazibizwa indaba mpela elisinikeza zona siyazizwa indaba elisinikeza zona siyabonga kakhulu umusa ongaka lisazisa izinto ezenzakala eZimbabwe zifihlwa yi-ZANU-P F siyabonga kakhulu hayi lo okhulumako lo ngu-Kenias Kennedy ozinzela ngokuhlala eGoli la
Studio 7 good morning ukhuluma logachen ndakhuluma gachen South Africa laba bantu bamhandisa bathi emigwaqo le onjengabo plant imigwaqo eona ngabo group 5 ngibapho group 5 bakhona group 5 iyadilika kudala akusela group 5 yakudilika group 5 ayisekho le company ekuthiwa group 5 bona bazidlela nje imali besesisithithi group 5 esinya 5 yawa kudala ayisekho seko
athi kungena iCovid kwabakhala ngayo iCovid bazenza abantu abaluzwelo ebantwini bazenza abantu abalusizwe emphakathini iCovid siyadlula kodwa iZANU-P F lokhu iqhubeka ibulala abantu manje bajika bekhala ngama-sanction yo athu umnangagwa ayethenga izikhali zempi imali yokuyathenga izikhali zempi abantwana bezimbabwe bebulwa indlala uyithatha phi yena ilizwe lilama-sanction imali yokuyathenga izikhali zempi uyithatha phi Why engathathanga le mali wathengela abantu kudla ama-sanction yiwo akwenzayo konke lokhu yiwo amthumayo ukuthi kona ayethenga izikhali zempi imigwaqo ifile kodwa imali ngamagqibagqiba ezindlini zabo kumanje bakhuphula ama-passport bakhuphula ama-school fees bathunywa ngama-sanction izinto bayakhuphula kodwa ilizwe stilikalilatshintshwa akutshintshi into elizweni kuloko kugudeka kutshona kusiya phasi wesi i-covid siyadla babesavika nge-covid COVID, kurojwa kuthathela abantu izimali kodwa manje still iZANU-P F lokhu iqhubeka ibulala abantu COVID siyaphela kudala laba abaseyi-government yabantu labo and ngeke bafa basiza abantwana bezimbabwe kumanje bazofika ngama-sanction bethi ma-sanction kanti lizwe bani elingatshintshiyo and kuloko kusiba wesi sibona izimali bayakhuphula bayakhweza bathatha befake ezindlini zabo
yabone ukuthi vele umuntu angasutha uyasutha kubi ngiyasutha kubi sibi yazi yadanisa ukuze umuntu wakini sibi khona le eflabos ekhuluma idoda enjengani le ekhunywa ngenalo umalaka inkomo ngoba yena uyasutha uyadla yikho sokumele abuye ezokhuluma ukuthi abantu bavuke bazele asiyalanga uvuka sizenzele zakula abantu abangalifa njengabezimbabwe that's why singafanga 2008 that's why singafanga nge-lockdown le abasebeyisebenzisa as iviko lokuthi lockdown but sebethole i-chance yokuthi basikhathaze kuphela sisenza wayekhuluma ingcekeza enje because yena uyashuta ungathi abantu bavuke bazenzele right kathesi employment eningi kuyini ngabantu makhomba khona labo awafuni ukuthi ayenze khona lokho abantu bazithengisele emsikele etown bethengisa amabhele into ezinje amabhele ukuthi baphilise iy'moli zabo babathathela futhi abantu babo but yena ngoba ngwezanu uyashutha asizositshela ukuthi sivuke sizenzele sizavuka sizenzele njani i-council yakhona nje bayifuni yazi into ezicaphulayo umuntu wesimpini yazi le nto ayikhuluma le ingcike futhi kube le msebenzi ngizike futhi ekhuluma unye i-statement kwakhe sithi kube le misebenzi evuleke last year yiphi imisebenzi eke yaba khona abantu besounyezanga apho lalo khulu wakhe omnyangakho la ukhweza i-passport abantu abafuni ukudlala ezimbabwe aswaye befuna uthatha ama-passport babaleki yena uyakhweza kuphela umuntu ofuna uthatha i-passport azayivukele ekuseni utshengisa ukuthi lapha kasafuni uyahlupheka don't anzi i-passport yakhona siyiqhela
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 siyacela balaleli lingathuki njalo lingathumeli imilayezo ekhuthaza udlakela kumbe ukubandlululana siyabonga Ukweze Melika, umphathi ntambo wezobudlelwano bele Melika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken uphakathi kohambo kwele Jordan lamanye amazwe ase Middle East emzameni ukuthi impi yakwele Israel lebutho le Hamas elakwele Palestine ingaqheli. Amabutho awe Lebanon awe inhlanganiso ye Hezbollah abikwa lawo esebambisana lawe Hamas ukulwisana lele Israel. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Impi yeHamas ileyi leIsrayeli, ukuphela kwayo ngokubona kwami ukuthi bahlalisane phansi bavumelane nge-two-state solution eyayiphushwa ngoBarack Obama laboBill Clinton, ngoba ukuthi i-Israyeli layo iqhubeke ilokhe i-invader umhlaba owamaPhalestinyeni befaka ama-settlers abo lapho, yiyo into eyenza ukuthi kungabi lokuzwanana phakathi kwe-Israyeli leHamas. Okunye iHamas I think ayisela choice manje, kumele ivisele abathunjwa laba eyabathathayo from Israel, ngoba i-Israel ayisozistophe. I-Israel ithi yona izimisele ukuthi vele ibhubhise wonke ukuthi istophe iHamas once and for all, ukwenzela ukuthi iHamas iyekele into yayo yokube i-invader i-Israel. So ngaphandle kokuthi bahlale phansi bakhulumisane, angiboni mina kusiba lokuthula
ngokubona kwakho umongameli Joe Biden uyiphatha njani indaba yonale e-Israel? Simzwile esitshengisa ukukhathazeka ngendlela i-Israel engani ilwisa ngayo abeHamas, okuthiwa khona sokubulawa abantu mahlayana. Ubona njani udaba lo?
UBiden usebunzimeni masiya ngaseqinisweni ngendaba ye-Israel, ngoba i-Israel ivele ile support eningi lapha e-America, and so ukuthi uBiden angayisupport Israel kungamfaka ebunzimeni. But sibone ukukhankasa ama-demonstrations enziweyo amaningi worldwide actually ekhondema indlela i-Israel ebomba ngakhona iHamas, ngoba sekufe abantu abaningi especially abantwana, and into le ayiphathi abantu kahle. And so uBiden akafuni ukuthi at the end of the day abonakale njengomuntu osupporta ukubulala abantu okunjalo, abantu aba innocent ama-civilians esikubona kusenzeka eGaza. So uBiden I think yena either kumele atshele i-Israel ukuthi no, imani kancane njengoba belokhu ezama ukuthi athi makube le ceasefire, but the only way ukuthi i-America kumele ingathi iyastopa i-financial support lokuthumela izikhali e-Israel makuthi i-Israel ayivumi ukuthi kube le ceasefire ukuthi kuhlalisane phansi kukhulunywe.
Alo ke ngumnumzana Dan Moyo ocubungula izombusazwe ubekhuluma icingweni leStudio 7 eseVirginia ngapha kwele Melika.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Nesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Kusungulwe umkhankaso wokhetho lwe-by-election kusigaba sephelandaba Chabalala lixuku le-CCC elithi unkosazana Mo Blessing Chuma nguye ozamela lesi sigaba, hathi umnumzana Gift Ostalo sesiziba. Ube kulo umnumzana Sengezo Chabangu embuthanweni lo. Ukukhupha intengo yokudla iyakhuphuka ifika kuzinga eliphezulu okuzabangelwa ukuthi inengi lilambe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lelakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye nguChris Gande.